So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuMpandula 2021 uKip Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ukhuthaza ukuba abantu balandele imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le COVID-19.
Kuzaphinda futhi kusijaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imiphefumulo eminingi kakhulu yabantu.
Ibandla le-MDCT lithi lizaxotsha bonke abalandela uMnumzana Nelson Chamisa abamele idala lephalamende lamadolobho.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledale lephalamende elisekela uNelson Chamisa.
Inhlanganiso yemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association isixotshe umqeqeshi weqembu leWarriors labasekeli bakhe. Sanethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ubona ngokunqabelwa kwemikhuhlane osebenza e-ofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu eZimbabwe balimuke elinye njalo ihlandla lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulandela ihlandla lesithathu okuthiwa ngesilungu yi-third wave okubhubhe khona abantu abaningi kwathi abanye njalo bathapha umkhakha we-Delta COVID-19. UDr. Agnes Mahomva uthi ihlandla lesine lingaqhamuka eZimbabwe nxa abantu bengalandeli okwethulwa abezempilakahle. UDokotela Mahomva ukhulume lokhu enkundleni zokuxhumana ezijiyeneyo njengalokhu ajayele ukwenza maviki wonke. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abezokholo lwesiKristu sebevunyelwa ukuba benze inkonzo endaweni zokukhonzela ezilabantu abalikhulu. Ezimfeni lakho sokungabuthana inani labantu elifanayo. Kuvunyelwa labangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 obulele abane izolo eZimbabwe kwathi bafika phose amajumi ayisithupha 57 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Abantu bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4536 sebabulawa ngumkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abafika phose izigidi ezintathu 2,836,000
abantu bafile kakhulu ka-testi ngenalo uJuly August bafile abantu abaningi yikho abantu bayithukile bese beyilandela sibili khona okukhulunywayo ukugqoka kusama-face mask lokungayenzi amaphathi lokungayenzi isiminye eminye bese belandele. So okwakathesi njengoba abantu behlangana beqalisile njalo abantu sebethabile ukuthi sokuvuleka njalo kuzaphinda futhi kusijaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imiphefumulo eminingi kakhulu yabantu. Yikho nxa sihlangana nje sihamba siyale sabe sikuthwala lakho kulandela khonapha eceleni lapho okuhamba khona abantu uzabona-ke inyanga ezimbili ezintathu ezilandelayo abantu sebesiwa njalo kwamagama.
UDokotela Solwayo Ngwenya usebenza esibhedlela seMpilo Hospital. Sifoxelaye ekubulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzola lithi lizaxotsha abamele idale lephalamende, amakhansela kanye labanye abasekela umnumzana Nelson Chamisa okokela i-MDC Alliance. UMnumzana Morgan Komiji, umgcini sihlalo webandla leli, wethule umbiko lo ngesikhathi kuthakazelelwa ukubunjwa kwebandla le-MDC.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledale lephalamende elisekela uNelson Chamisa. Angifuni ukuzwa ukuba kulelunga lezabelo elisekela uChamisa. Njalo angifuni ukuzwa ukuthi kulabaphathi bamadolobho abasekela uChamisa. Kumele bonke baxotshwe. Ngiyala mina.
Lo ngumnumzana Morgan Komiji wethule umbiko lo eHarare namhla ngesikhathi kuthakazelelwa usuku lokubunjwa kwebandla le-MTC. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance.
Uxotsha kancinyane kancinyane senzela ukuthi ukuphela komnyaka, ukuphela kwesizini sesuza imali yale Political Finance Act. Abadle basuthe for a season ngoba isikhathi siyeza lapho abazasala babambe insiba zejuba. Ngoba ukomichi galabantu, galabanja, uwangeniswa ngamakhothi lawo efunzana lezano. Yikho ke hayi sesivele sesizimisele lamalunga ethu eParliament bazimisele vela besabi ngoba bayazi ukuthi bona baza bahamba lo muntu oqotho ubaba uChamisa njengopresident.
Ye, ngokukhuluma kwakhe ukomichi uthi abantu laba besebenzisa imali abayithole eParliamente lamakuponi ukuthi basekele uChamisa, ukuthi bekuthathwa khona ngale edala leParliamente amakuponi lawo kusenziwa njalo, so ukuthi sokumele kuphele njalo njengoba isigumula sasibuya kwayamele kube njalo. Ungathini kunako?
Hayi, ngumuntu othanda amandla, amandla samcorrupta, ufuna ukuphila njengomkhaza ophila no umkhaza vele inkomo ingazifi uyabe lokhu bambile. Thina silabantu asinandaba lemali leyo engcolileyo ngoba uZulu wonke jikelele uyazi ukuthi ukomichi ukuba laphana wasayinelwa nguThamisa ukuthi ezebe ngusenetha. Yikho-ke thina sibona ngani into yabo ngeyamakhothi, ikhothi izafika lapha emakhona isikhathi siyeza sithi zobohla amanyosi ngo-2023. Yikubona besala benqaba ama-by-election khathesi komiti lo Monzora bafuna ukuthi ama-election angabi khona for 7 years. Besaba abantu ngoba abantu babazondele kakhulu bazabachaya ngoswazi olubuhlungu kakhulu. Yikho-ke konke lokhu gakwenze thina abantu imali esiyisebenzisayo ngeyama-subscription. Sizuza imali eningi kabi ebantwini, over 2 million esiyizuzayo from contribution a month. Namanye nalezihlobo zethu ezi-outside ziyasubscribe, asihlupheki ngemali, imali ivele ebantwini ngoba vele thina sizinhlanzi ezihlala ngathi emanzini babadube. Ukomiti hhayi liphupho nje ngoba sibesenzela izanu PF.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance. Sixoxe laye ekoBulawayo. Uhlelo lwezemaphandleni namhla sixoxa lomnumzana Mcebisi Dube odabuka eGwanda North esabelweni seMathebeleland South.
Isikolo sakithi kuthiwa iKhozi Primary. Into ekhanye ehlupha isikolo laphana khanye ngathi isikolo lesona akulamanzi. Le nto ekhulunywa ukuthi abantu bazadulelwa, isikolo zizadulelwa amabholi zakuzange kwenzakali. Ugetsi kawukho, vele kakulanto ethembisayo, inethiwekhi kayikho. Uthola abantu bezibeqanse phezu kwentaba uma befuna ukuthi bayifona, okwenza kugcina lamatisha angasabi le-interest yokufundisa khona lapho. I-problem ye-transport, imigwaqo ifile, akulanto yakhona ehamba eqondileyo kahle. Then the staffing yakhona, abantu bangathi bayakhalakhala ukuthi kugcine kufakwa amatitsha angazulimi lwendawo. So iyiproblem engiyibonileyo. Then ama-projects vele kakhulu, ama-projects acacayo, kwakhiwa idamu emfuleni uJuli khonapho to the nearest ukuthi aluba yilo eliyenzani elidonisa amanzi liwabise esikolo lapho. Manje idolo lwakulanto ehambayo, asazi ukuthi kathi kuyaze kulungiswe nini. Isigaba sethu sisele emuva kakhulu, sicela uncedo sibili ukuthi bani ihulumente yezwe izikhalazo zabantu.
Umnumzana Dube uthi kunzima ukuba abantu baqale inhlelo.
Khanye ngathi vele injayelo indawo yakithi yonke iGwanda North liya, ungasuke sibona ubuye wabayi, ubuye eKhozi, uye eGqalaza, uye emaphani, kwafaka ilayini yegesi angazi sekulama-20 something years. Masukuzavota uyabona sebesiba khona mota zesasezigijima, kathi kule nto ezakhonekthwa kungadlula bayekele, asazi ukuthi kathi bazamani. ngokuqala abantu vele abasebenzi ukuthi uma kungathi kutshaya izimali ukuthi ora itelefoni ukuthi ifake amasola kwenzela ukuthi kutholakala ugesi for ama-teacher ikakhulu esikolo khona la. Abantu abaningi abasebenzi, abantu abaningi baseGoli laba abasebenza khonokho ngokuyimisebenzi okungacaciwe vele njengoba libona ukuthi i-industry vele seyawa. So yibo ubunzima obukhona esilabo kakhulu. Okunye imidlala yena le ekade ikhona le iminyaka yonke le yanti vele lezulu belingani kahle. Vela kula nto yakhona ihambayo. Angazi idamu lelo nje ukuze silakhe sasincediswe yilokhu i-USAID imali.
Udaba lethu luma lapha okwalamhlanje besixoxa kuhlelo lwezemaphandleni lo mnumzana Mcebisi Dube osegwanda North esabelweni seMatabeleland South. Lalelani uhlelo lolu esilethulela maviki wonke kumsakazo weStudio 7. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulesi zalwane sakweleTunisia esizijise ngomlilo izolo kulandela okwenziwe ngomunye kusukana ezedlule. Ababili laba bakhala ngokungahlaliseki elizweni leli. Ngomnyaka ka-2010 uMohamed Bouazizi wazijisa okwenza ukuba kugenqulwe uhulumende njalo kube lo mvukela we-Arab Spring emazweni amaningi. Inkokeli yakwalemelika ithi kumele abantu babambane ukwenzela ukulwisana ngamandla lezitha ezigoqela amalecatsha. Umongameli Joseph Biden nomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bethule lokhu izolo ngesikhathi kusenziwa isikhumbuzo sabantu ababulawa ngamalecatsha asebenzisa indukamtshina ngomnyaka ka-2001 aphindiza i-World Trade Center lesigodlo samabutho i-Pentagon. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
manje.
Ngoba baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa nomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwadi kwezamasiko esintu. Siyalubuyelela njalo udaba lwesikhosini nathi ke olwesintwini lwamaNdebele umthwakazi phela. Sizizwa ukuthi yena uthini nxa ikhangela ngodaba lolu lwesikhosini. Siyakwazi ukuthi kulobulelani lobhekulati Khumalo owakhethwa ngabakhumalo ukuthi abe yinkosi kamthwakazi. Bese kubuya ke lo mnumzana Rafael Khumalo laye uthi uyinkosi yamaNdebele. Kambe inkosi ngubani khonapha ke?
Linjani baba uDube? Angithatha leli thuba ngibingelele bonke abasakazi bomsakazo esiwuthanda kangaka iStudio 7 nabo bonke abalaleli. Indaba yobukhosi babuduke njengoba kulombuzo lapha othona kambe ngubani oyinkosi ofanele ukuthi abe inkosi phakathi kukababa laphana uStanley Rafael Chuma Khumalo lenkosi laphana ubulelani lobhengula. Noma nje ngingakuthandi ukuthi ikhanye sengiphakathi kwalinto ezwakala isambango kodwa ngoba usungibuzile nami ngizobeka uhlangothi lwami. Mina ngingedwa nje ngilenkinga ngendaba yokuthi ubaba uStanley athen uphuma endlini kahlangabeza. Zimbalwa ke izinto enzozivala lapha ezingenza ngibe lenkinga ngeclaim yakhe le ukuthi athena uthi yena ke mayichaza uthi yena okwenza inkosi lobhengula yabulala uNkulumayo uhlangabeza okungenxa ukuthi ayembulalela ukuthi yayisazi ukuthi wayengumfowabo omncane kaNkulumane nokuza kwakuza kwenza ukuthi ngokwesiko njengoba kwasekugudluzwe uNkulumane wayefanele ethathe ubukhosi kwakufanele kube umhlangabeza. Kodwa thina ngokomlando esiwuphethe sawuzwa ngamakhehla sizwa kuthiwa uhlangabeza wabulawa inkosi lobhengula ngoba kuthiwa wayefana kakhulu ncamashini inkosi uMzilikazi. Nokwakusenza ukuthi noma ekhamu kehamba laphana abantu ikakhulu amabutho ayigcina esembongela kwesinye isikhathi azamkhothamela abanye baze begcine bethi bayethe. Nokwinto eyenza ukuthi inkosi uLobhengula ibone ukuthi imsuse.
Singathi bona vele ubukhosi buyabangwa sibile kunokumangalisayo.
Siyazi sonke ukuthi inkosi uMzilikazi lapha kwathi ngemva kokuthi inyamalale ilahlekelane nesizwe sayo abantu abafana laphana nabomkhithika Thebe bala bathi nobona alikho ilanga lingaphumelini lingakachona yikho ke bahamba bayidinga inkosi baze bayithola isizwakalela le kozande yikho ke ekubuyeni kwa inkosi laphana kuthiwa yakuthukuthela kakhulu kangangokuthi izinduna lezo ezifana nabo Gundwane nabodambisa amahubo mafu bazithola ngempela inkosi sibathukuthelele kakhulu ezinye zabulawa kwathi abantu abafana nabo omkhatshana odambisa amakhubo mafu induna yokugodlwayo yabaleka ngempela yaze yangena le kwagaza kuthiwa into kuthelwe inkosi ayizange igcine kuphela ezinduneni even nabondlunkulu bayathinteka kakhulu ngendlela ukuthi ke wagcina kubulewa ngempela undlunkulu laphana umanqumalo unakankulumane umwaka nqumalo naye undlunkulu laphana owayengisomthanyelwana ufulatha laphana eJabalala okungena ozala inkosi loBhengula engifuna ukukuthinta ke khona laphana kunomfo wabo kankulumane okuthiwa ngobuhlelo nawe naye owabulawayo kambe mangabe uhlangabeza wayengumfo wabo kankulumane wayengasala kanjani njengoba sibona lapha kuyavela ukuthi unkulumane umfowabo kankulumane uhlelo wabulawa kwaze kwabulawa nje labona uNdlunkulu liyabona ukuthi ulaka lolwalo olukhulu lungakhethi kwaze kwaze kuholetha ukubulawa ngisho abantwana benkosi so kusobala nje ukuthi uhlangabeza wayengasondele la kancane endlini kana kankulumane ngoba ngabe inkosi yambulala naye so ngokwami nje ngibona ukuthi cha loko okuthiwa ngoba uStella ukuthi ukhokho wabo uKhuhlumba wayezalwe endlini kaHlangabeza angiboni ukuthi kuliqiniso ngoba thina sizwa ngomunye umlando esiwucaphuna ukuthiwa uHlangabeza wayele ndodana kethiwa ngumavondo esizwa kuthiwa wathi nxa amanxusa enkosi afana nabo lotshe ehlabangane bezombulala wayilaya wayitshela ukuthi izogcina kanjani abanawayo kanye lonina yikho ke okababa uStella mina ngibona ukuthi cha yena ngaba ngokukhumalo ngoba izizathu ziningi kodwa ke noma kunjalo induku siyazi ukuthi isendlini kaLobhengula.
Kwa namhlanje simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zuku zonke. Besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngana masiko
wenziwe manje.
Lo baba mkhulu babe lobola.
Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa ngiyathemba libe leviki elihle
usiphatheleni lamhlanje
Zafuna sibale kumahubo 142 sikhangele lapha ivesi ka 3 leka 4 ithi lo levesi ka 5 uthi yena kuvesi 3 lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami endleleni engihamba kuyo bangithile khona ngikhangele kwasokunene kodwa kakho onginanzayo kakukho isiphephelo kimi kodwa ongikhathalelayo uthi kuverse 5 ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami isabelo sami elizweni labaphilayo akulalele umkhuleko wami ngoba ngihliselwa phansi kakhulu ngikhulula kubo abangizingelayo ngoba balamandla kulami ngikhupha enhluphekweni yami ukuba ngibonge ibizo lakho abalungileyo baza kungibuthanela ngoba ungiphatha kuhle kakhulu Ifuna sikhangele izifundo ezithize okokuqala ukuba nxa ufike phakathi kwesikhathi lapho sizwa ukudangala okukhulu kakhulu kukahle ukuthi uvume ukuthi uphakathi kwaleso sigaba abantu abaningi abanye bayali ukuthi umuntu uphakathi kwesigaba sokudangala umphefumulo wakhe udlikizekile lokhu ngabe kulethwe isimo selizwe kulethwe isimo sempilakahle yakho ukuthi uzibona ngani akusela lutho ngaluphilela ikanti okunye kulethwe yiyona leyi umkhuhlane lo iCOVID-19 abantu bethona besezindlini besilwa ukudla kungekho khathesi izikolo zivuliwe le mali encane ayikuthi abantwana babuyele ezikolo ngakho umphefumulo wethu uyakwazi ukungena esikhatheni sokudangala kakhulu lokudlikizeka uzizwe ngana kulalutho empilweni osuluphilela lona sihlangana lapha layo uDavide uyakuvuma lokuthi lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami ngakho uqala ungabona umoya wakho uphela amandla ungasela amandla okuphila zosithi akusela lutho lokhu kuyabe kutshengisa ukuthi izithelo zakhonokho okwesibili ungabona ngani akula muntu olendaba lawe aniyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sibacebisa nxa umuntu sengene kulesi sikhathi uyabe bona ngani akulo muntu olendaba lendaba yakhe uzibona ngani umi yedwa lapho uyakhuluma uDavid uthi ngakhangela ngakwesokunene kodwa kakho onginanzayo siyakwazi ukuthi iNkosi Jesu layo waba yedwa esesesiphambanweni emaceleni kwakhe kwasekunamasela kunezigebengu ezazibethelwe abantu abaningi babaleka ilizwi lenkosi lithi kwaze kwasala umamakhe lomfundi wakhe oyedwa lomunye umuntu oyedwa khonapho ujesu esaba yenzela izimanga babengasabonakali amaxukulana ayelande izinkwa amaxuku ayelande izimangaliso zakhe banyamalala bonke loba kukhanya ngani akula muntu kodwa uNkulunkulu ukhona ngoba lapho uDavid uyathi ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami ngakho uNkulunkulu khona khulumisana loNkulunkulu kwezi sikhathi kuyamele uhlale uwedwa nje ube ngani umuntu ikhanda lisathathi kuhle kodwa ukhulumisane loNkulunkulu umtshele ukuthi baba ngilalokhu lalokhu 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 okungihluphayo uzamangala ukuthi uqede ukukhuluma layo uNkulunkulu umthwalo lo uyaphakama usuke phezu kwakho
akuyibhethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu thandazela wonke umuntu olokudangala olokudana ozumphefumulo wakhe uhlubile baba siyathandaza umsuse phakathi kobhalu abe phakathi kwalo umkhangisele ubuhle bakho siyathandaza amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo sike sizwe ezabatsha
Lingali tshona ntani mthokozo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gove namhlanje sixoxa lo Nyasha Gwazemba okumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu njalo engumlobi osanda ukukhipha ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi A Struggle for Free Zimbabwe Nyasha ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngalolu gwalo
Ngiyabonga Mike Gove leli bhuku ngilibhale sengike ngahlala phansi ngabona sisa into eziningi ezenzakala elizweni lakithi ukuthi no into ezenzakala elizweni lethu they need to be documented for the future generations zizobona ukuthi ilizwe lelesikilo sisalikhulula kuqala thatha ilizwe kodwa hayi akuzange kusisize lutho kho ibhuku leli sithi the struggle for a free Zimbabwe because asikaqedi ukulwa lokho sisilwa ukuze sizikhulule
ugwalo lolu luthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukiswa kwabatsha kanye ngelakusasa lakwele Zimbabwe esikhangele okusanda ukwenzakala kwele Zambia lapho intsha iphume ngobuningi babo besiyovota kukhona esingakufunda njengentsha yakwele Zimbabwe na njengoba ukhetho luka-2023 solusondela duzane
ye kukhona igwalo lolu luza encourage abantu abatsha ukuthi bazilwele bazimele bazi ukuthi isitha sethu esilwa laso ngubani njalo lesi sitha siphetheni okwenzakala kwele Zambia kuyathabisa ukubona abantu abatsha bebambana besiyalinda amavoti abo okutshengisela ukuthi kusasa lelitsha labantu bese Zambia solukhanya njengoba thina silungiselela lothu kwethu for 2023 lami nyabambana labantu bonke bezimbabwe inta yonke ngikuthaza ukuthi kasibambane nini si register ukuvota okwenzakala eZambia lakithi sokungenzakala ngo 2023 siyathemba ukuthi u president u Hayikhayinde yichilema laye uza kwenza izithembiso zakhe azithembise intsha yeZambia ngoba bekungekho lula okwenzakala eZambia babelala belindile ama books ama votes abo so ngiyathemba ukuthi bhula lizakhuthaza intsha ukuthi labo bekwanise ukuyazimela bekwanise ukuthi bazilwele ukwenza ukuthi ama votes ethu esiwavotileyo akhanye njalo acacwe ukuthi sivotelane
hayi isikhathi sesedliwe ngumango enyasha sigqiba lengxoxo chasisela abalaleli ukuthi ozafunda ugwalo lolu kumele akhangele ukufunda izinto ezinjani bese batshela njalo ukuthi abafisa ukuxhumana lawe kumele bayephi
ngifuna intsha ifunde ukuthi sisuka ngapi kustruggle for free Zimbabwe njalo sikhanyeleleni sisiya ngapi njengelizwe leZimbabwe bafunde ukuthi sibambane njengentsha sibambane njengelizwe leZimbabwe bafunde ukuthi to protect their own vote lolu gwalo abalufunayo silama soft copy silama hard copy silama ebook bengangithinta imarketing team yami ku 0776498183 sikhanyelela ukuthi ensukwini ezilandelayo liyabe solutholakala ku Amazon la kubo Google Books liyabe solutholakala into esisendleleni ukuthi siyenze khona ukuthi litholakale ngiyabonga ngokunika lesi sikhathi ngiyabonga libe lesuku oluhle
hayi ngiyasho ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo azilokandaba kwanele kwalamhla silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection olubalulisayo ngenjabulo igama ngumayikobe mthakazi omuhle zimbapo muhle bye-bye
njalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association isixotshe umsebenzi umqeqeshi weqembu le-Warriors uZravako Logarevsik labasekeli bakhe abagoqela ozanda kuqhatshwa uBenjani Marwari iziba yethule umbiko othi baxotshe uLogarevsik labanye bakhe kulandela umhlangano abawenze namuhla iziba ithi sebedinga abaqeqeshi abatsha kubikwa ukuba inhlanganiso le ilakho ukukhetha uMarwari uBruce Grobbelaar noNorman Matpeza ukuba bakhokele iqembu leli besadinga abazangena ezikhundleni lezi okwesikhathi eside kukhanya ngazani abantu laba baxotshwe ngenxa yokungenzi kahle kwama-Warriors kumncintiswano we-World Cup qualifiers
Salibonani balaleli ibizo lami nguPhilisani isibongo ngisebenzisa umoyo kodwa ke siyiso nguvundla abane ngithemba lingibonile ngishaya untethe kababa uSikhosana laphana ngeKatari imlwane ukucula kwami ngiqale ngise high school lapho bengicula futhi ebandleni leVictory Fellowship eChalimbe kusesigodini lapho beliholwa ngumfundisi uJames Dube ngiqhubekile ngomculo wami sengise UCE lapho bengifundela khona izifundo zami zokubalisa kusukela ngo 2013 kusiya ku 2016 bengilolonga ke ngaba ngama lecturer ami abalisela ubaba uMP Mabhena uMataruse labanye bengicula ke college laphana ku college choir bengicula kumbube bengicula njalo ezami izingoma mina engizikompozayo ngishaya iKatari bileke ngomculo sekolleji lamadoda abalisela uVusa Sibanda labanye saqhubusana saya performa eUZ saya performa eMkhoba Teachers College eMasungo Poly lezinye nje indawo ezinenge ingoma zami lezi sesedlula i-tune zirekodwe ngefoni ngiyafisa ukuthala ubinkosi ngihawukela ke ngizirekode e-studio ziyefinyelela ebantwini kuhle bazizwe bazikhwabile
Sirukuba lapha uhlelo lethu lalamhlanje, Oliver Lesayo ngo Kipstu.